uma ulalile ulandelela izinkulumo kuleke kusukele inkulumo kaMabhalane jikelele kwaKhongolosi lo Secretary for International Relations le reaction yezano through ongo oyisikhulumeli sabo uPatrick Chinamasa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungavumelani okukhulu okukhona okukhulu kakhulu kwenhlangano. Uzakhangela ngesikhathi sikaMbeki lengesikhathi sikaMgabe babe kuthayela phansi ukungavumelani kwabo, but okwamanje sokusobala ukuthi the center does no longer hold, the ANC is now tired. Lezano layo isinyamazana liyani inyathi elimeleyo, anything on site is now under attack. Uzatholi sebe attack uJulius, sebe attack uKhongolosi, anyone. And khonokana kuyakutshengisa ukuthi ubudlova babo sebebenza ku-anyone on site.
Umnankankwa lebandla lakhe lezanu bathi konke kuhamba kuhle elizweni njalo akula kwephulwa kwamalungelo okukhona. Kodwa sibone i-African Union kuthange ikhuthaza umnankankwa ukuthi ahloniphe amalungelo. Ubona ilizwi le-African Union lileta utshintsho na?
Uhlupho lukhona. Abantu bayalamba, abantu bayatshaywa, abantu bayatshontshwa, abantu bayakidnetshwa, abantu bagcwele iganga lonke bebalekela uhulumende wabo. Uhulumende weZimbabwe sevuke seganga. So mbona ngazathi ukuthi betha kulahlupho, kutshengisa ukuthi vele bona ukubulala abantu kuba silohlupho uhulumende wezigayi. Ngoba ngabe kuthiwa kwangikona ngabantu abalobuntu bebezavuma ukuthi abantu sebegcwele iganga ngenxa yabo, kungabe kuyini? Bethi lithuba lokuthi omakhelwane sibe sihlalise phansi kuxoxiswane. Kodwa ngibona ngazathi i-AU it's not enough ekuthoyo. They must be able ukuthi bebambe laba bantu bebatshile ingalo bebathathele lokho abakusebenzisa ukuhlukumeza abantu. Kungangcono iZimbabwe ibe isolated ngamanye amazwe e-Africa than ukuthi bebehlala bezithi kwangona beyincenga beyimbambata. Ngibona ngazathi isilonda esilobomvu ukuthi size sisile kasisililula futhi sikhanywe kube buhlungu kodwa sicine ubomvu lobuyana buphumile. Ngoba over 20 years abantu beZimbabwe kabakayiboni inhlalakahle. Over 40 years abantu beZimbabwe from Matabeleland abakwazi ukukhululeka and balokhu besenza into yinye yokutshontsha abantu abayiqale ngama-80s ngesikhathi sombhuqazo.